So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alipu kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 4 zivandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usevize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota.
Uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo.
Abaculi sebesole kakhulu umbiko othi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dance Hall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uzulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni.
Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungelambadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni.
Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthengitarani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Ikhomishini yezokhetho eZEC yethule umbiko wedelimitation ngeviki edluleyo. Idale lephalamende lingaqeda ukuhluza umbiko wedelimitation, umongameli Emmerson Mnangagwa uzamele ethule ilanga lokhetho. Kodwa abemandla le-CCC bathi uhlelo lwe-delimitation aluqutshwanga ngokusemthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo ukuze sidingide ngokujulileyo udaba lwe-delimitation.
Yebo kambe, lamaqembu wonke nje ezweni ayepolitiki kufanele baye nabo ebantwini bakhuthaza abantu ukuthi baregister. Kodwa ke umsebenzi omningi usemahlombe ayo iZEC. Sibe sesisiza ke futhi kokudwetshwa kwabutsha kwemngcele. Uma uthanda ukukubukisisa lokhu ngelihlo lepolitiki, uyabona ukuthi ukudwetshwa kwemngcele kudwetshwe kufavor iqembu elibusayo. Ungathi futhi kenxa ukubhekisisa uthi vele lokhu kwadwetshwa liqembu elibusayo, hayi ukuthi kwakusenziwa yiZEC, ungathi kwakusenziwa yiza noPF. Ngoba izindawo eziningi, uma singathatha nje iprovinsi yakithi eMath North, uyabona nje ukuthi indawo eziningi ingcele idwetshwe ngendlela efavor lona iqembu elibusayo. Uyilapho okusukela khona ukuthi ngithi mina kufana nokuthi kade kungenziwa iZEC, lokho kade kusenziwa nje liqembu elibusayo. So uma uthanda ukusondelela ke ukucubungula lokho, uyabona ukuthi akukho la esiya khona. 2023 lona ama election izanu yenza ngayo yonke imizamo ukuthi ihle iwine ukhetho ingakayo khethweni. Yilokho esikufundayo ngalokho kwenziwe iZEC ngale delimitation abathi yenziwe okulindelwe ukuthi iyophasiswa elokhuzana eParliament nangupresident.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi iZEC yenze idelimitation efana layo naleyi? Sizathu bani?
Isizathu silula kakhulu. Isizathu siya kulokhu amaqembu kakhulukazi aphikisayo amanye anobukhala ngakho ukuthi iZEC ayizimi akumelanga njengalokhu kuchazwa laphana kumthetho sekho. Izekhi iludlawo olokubamba umlilo isetshenziswa yizanu-PF. Sithundubaliswa amehlo sibone ungathi sidila ngezekhi inhlangano ezimele eyombuso, kodwa ke iqiniso lilonke sidila ngezanu-PF. Izekhi lena uma ubona imsebenzi yayo kukho konke kwenzileyo, uma ukubuka ngeso lepolitiki ubona izano kukho konke lokho kade ithi yakwenza ekwenzileyo ngedelimitation. Njalo izano kuyakuthiwe uma ufuna ukuwina iconference uyiwina ngama credential, ukusho ukuthi ukubhalisa kwabantu abazothamela leyo conference kuhle kukunike umphumela wena ozabe udinga ukuthi laba bantu bonke ngabantu abazongivotela na.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo siphatha amandla sebandla leCCC ubexoxa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abaculi sebesole kakhulu iqembu labasakhulayo elikhanya lilobudlelwano leZANU-PF elizibiza ngokuthi yi-Economic Empowerment Group, lona elithi umhlabeleli weZim Dancehall uWinkie D kumele avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa elizweni ngoba ekhuthaza uZulu ukuthi avukele uhulumende. Abasakhulayo baleli qembu bethule amazwi la emhlanganweni abawenze lentatheli izindaba eHarare izolo ngemva kokuba uWinkie D ethule idlalade lakhe elilengoma ilesihloko esithi Dzimba Dzemabwe, lapho akhuluma khona ngokuhlupheka kukaZulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi lokudilika komnotho. Abanye abahlabeleli bathi okwenziwe ngabatha laba kulihlazo. Bathi abezombusazwe akumelanga batshele abaculi okokuhlabela. Ibandla lesisi lalo lisole kakhulu abasakhulayo laba lisithi phansi kohulumende walo abahlabeleli bazahlonitshwa njalo bavunyelwe ukuhlabela iloba yini abakufisayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaculi oyimbongi uBhekani Dube.
Udaba lolu luzisa ubuhlungu kakhulu nxa sikhangele intsha esemkhakheni wezomculo okukhangelelwe ukuthi ngabe yibo abalimukisa uZulu wonkana ngezehlakalo ezikhona elizweni. Ngoba ngicabanga ukuthi abaculi umsebenzi wabo kuyukuthi balimukise abantu hayi ngeze politiki kuphela, kodwa kukho konke okwenzakalayo elizweni sakhile. Abaculi kungumsebenzi wabo ukuthi bazise abantu ukuthi kwenzakalani elizweni. Akumelanga nje kube lo mculi othatha uhlangothi, kumele nje babe ngabantu abazimeleyo abakhuluma amaqiniso ukuze uZulu wonke ananzelele okwenzakalayo. Lelo liphutha elikhulu kakhulu abalenzile ngoba baziveza ukuthi bangobani. Pho abasekeli bazabathola njani nxa sebevele baziveza ukuthi bona bahamba laluphi uhlangothi?
Wena njengomculi Dube, nxa ubona udaba olunje lusenzakala komunye umculi, kukuphatha njani nxa ucabanga lawe ngamanye amadlalade mhlawumbe owaqoqayo, nxa ucabanga ngelakusasa lakho kwezomculo njengembongi ekhuluma kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe?
Mina bengingamkhuthaza umfowethu obe lamagama aqondise kuye abuhlungu ukuthi angapheli amandla, akwenzayo kuhle ngokwenzela uZulu, akakwenzeli ukuthi athole isinkwa kuphela. Ngoba esikwenzayo njengabaculi njengezimboni asikwenzeli ilamhlanje, kodwa sikwenzela le kusasa labantu. Kusasa abezepolitiki bazakhumisana umlotha kube kuhle. Zona lezi ingoma ezisolwayo lamhlanje zizabe sezidlalwa laba kade besola bengasakhangela. ungakhangelwa kwabo kuyabe kusitsho khona ukuthi bakele ezithukuthuku eziphelele boyenje ngezinto.
Ukuyiwa nje kukhetho kuyini ongakukhuthaza abanye abaculi?
Abaculi ngiyafisa ukuthi sibambisane ekukhuthazeni abantu ukuthi bazimele ekuthini bakhethe kumbe babhalisele ukukhetha, abahambe nje bethathe uhlangothi labo ukuze kusasa bengakhali ngalabo bazabe bevotile. Kodwa engingakukhuthaza nje uzulu wonke ukuthi bengatholakali besezindaweni lezi okuthiwa bengayikizo begcine sebelimele, ngoba ukhetho umuntu uyabe yedwa engela muntu ombonayo ukuthi ukhetheni. Ukuhamba emicimbini behlanganyela besiya supporta bebonisa ukuthi basupporta liphi iqembu kuyabenza ukuthi balimale, kuyabenza ukuthi bazonde bangazuzi ezinye izinto okufanele ngabe bayazizuza. Kanti uzithulela nje usebenzise ingqondo yakho ukuthi mhlazana ukhetho lusikile nizahamba ngifike ngifake uca wami laphana, kungabasiza kakhulu.
Lo ke ngubhekani Dube imbongi njalo engumhlabeleli ubexoxa ecingweni lo ngitungamele inkomo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo Winky D. Uhulumende uthi abantwana besikolo abazaqala ukufunda kungela mbadalo kuyona le item ngabezikolo zemaphandleni. Echasisa ngaleli nyathelo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana bonke bazafunda kungela mbadalo. Kunjalo nje inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ikuphe imbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini iTwitter ukubana inxusa uzulu weZimbabwe okuhlanganisela ababalisi abazali labanye ukuzoncedisana labo ekubhikitsheni abakuqoqayo ngolwesihlanu. Bathi umkhankaso lo olendikimba ethi Save Our Education ZW uqakathekile ngoba uzatshengisela uhulumende ukuthi ukungathembeki kwakhe akujabulisi izizalwane zeZimbabwe. Ababalisi bathi bathenjiswa imbadalo engamadola phose angamakhulu amahlanu lengxenye awemelika i-US $540 ngenyanga ngomnyaka owedluleyo, kodwa lanamuhla leyo mali abakayiboni. Izolo enye njalo inhlanganiso emela ababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe i-PTUZ ilobele uhlangothi oluqatsha izisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission icela umhlangano lomqatshi izikolo zingakavulwa. Lale nhlanganiso ilezikhalazo ezifanayo. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba kuye Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana eHarare siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe nje ukuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi lasithupha 16 ababotshwa last year besiyamelela NJMC. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo. Amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu president wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbhikitsho wethu wokunye sizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education, njengoba thina vele si-atu sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kubi akube kulandele isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education. Nxa upresident wayekhulumele benzisa njengendlela yokudinga amavoti ukuthi thina umhlaka 9 usesondele. Mhlaka 6 zabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka 9 akulamntwana ozavuzwa ifees. Ababa baqalisa banikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October. Yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living wage. Nase silapho-ke ku-$540 yisebenzi zonke. Sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu.
Ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu?
Kwakuqala thina singamalunga e-Athuzi inxusa ababayizwe esisebenza lapho ngabantu bakuqala. Abesibili abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankasela i-$540 asiyifuni singababali zonke. Siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540. Abanye esibanxusayo ngabazali. Lapho singababali singabazali kuthole nzima ngemali yokubhadala ifee, kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo. Ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni sithembisa ukuthi uyabhadala ifee futhi free education 2023 and not free education next year. Kodwa silokhu sikhubeka sikhokha iy'ndleko zesikolo. Sincusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo. Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi futhi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Lizakwenza umkhankaso lo lingaphi?
Sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi. Ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mdikijona lo abantu bethola ama-placards behamba bekhuluma abanye bezithatha ama-video bespota ku-social media. Kodwa physically sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona bakhokhane bayevuthana kwenye indawo bayenze umdikijona lo bona ukuthi uhulumende uyeqayefithini.
Kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomanye yini?
I-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4Z. Ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesalahla, bakhuluma ngendaba yomholo, bakhuluma nge $540 okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lathi.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Athuz ebesixoxa laye ecingweni eselubhane. Sizame ukubamba isikhulumeli sesiphathamandla sohlangothi lwe-primary and secondary education ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngalolu daba kodwa samswela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulojaha oleminyaka yokuzalwa elitshumi lesikhombisa 17 obotshelwe icala lobugebengu bokuntshontsha imali ehlome ngombhobho. Ngelanga le-New Year ujaha lomngane wakhe uSilas Sibanda yena osadingwa ngamapholisa oleminyaka yokuzalwa engu-33 bahlasela omunye umlisa owayezihambela ngenqola yenkomo bamthathela imali engamarandi azinkulungwane ezimbili 2000 rands konke lenqola yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Brazil bezigcwele ezitaladeni zivalelisa umdlali wenguqu owayelodumo uPhele obekwe izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Basakazi abahle e-Studio 7 lonke jikelele ngiyalibonga, ngilibingelela, ndifisela umnyaka omusha nalo sikiyo singeneki ukuthi ngakuthiwa lingaqhubeka lisenza lokhu ukuze kuyefika njalo kuma-election. Ake ngiqondise izihlobo zami lezi zonke ezikhona. Ulobaba oqeda kukhuluma ublema amabandla wonke ukuthi umgabe wayengakhanyi, umnankagwa kakhanyi, lo chamisa ngaze angenela yeka kula lutho, but manje uchiye kulenga, uchiye kulenga lapho amubi khona, uchiye kulenga ngazi ukuthi uthunywe embantu hambe yefundele ukukhuluma lawe kupolitiki ambona ngani kakuqambanga kuhle kazwanga ukuthi uthini kacace futhi ephindi ngoba nxa esole konke ozoswaye lo chamiso wathi umncane ngandla uqale wayefundela upresident ukufunda esikolo kutsholuto kaqambanga ukuthi kwenziwe njani phela ukuthi abalawo chamiso ezisolela umnanga kwaziswela umgaba ezisole bebuyele ebrightini obufunwa nguye ngiyeqengizela asithiyeni kathesi ukukhuluma ngomalaki asithiyeni ukukhuluma ngogawula asithiyeni ukukhuluma ngojoseph chuma asithiyeni nje konke ukuzinze konke kwakusisa indawo lokhu asikhulumeni ukuthi selidumele emansumpeni manje kathesi siya kuma-election kwizinyanga ezilandayo seduzeduze kathesi khona asikhulumeni ukuthi madoda asiphopheni siqine senzeni so madoda asiphopheni siqine senzeni so owezanu kathiye ukukhuluma nge-3C i-3C kathiye ukutshona ezihlupha ngezanu kasikhulumeni ukuthi siyangaphi-ke kathesi sesigijimele ukuyewina manje nansiyani ilayini yokuwina sikhona sesivane sigijime kwetshaya intambo kasibone ukuthi intambo singayitshanqa sikhulume ebantwini sathini lokho kutshona sisolana kuyaloku kusibisela ingqondo emuva le erodisia sicabanga usmith sicabanga umgabe sicabange kathesi umnankagwa sicabanga ngoba la sifuna ukucabanga umuntu asicabangena unkulunkulu sihambeni phambili ke kathesi sisidonisa siye kuqeda indima phela kathesi sokutshuta indima sisiye kupheleni lalinanziwe ukuthi nxa indima siye kupheleni inkomo zabo sesehlwe ukutshibilika sezivoxa singavoqi ke kathesi asibeni straight senzela ukuthi lanxa sisiye phutha 2023 lo sibone ukuthi hayi iphutha libe kithi kumbele iliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo yiliphi ibandla libona ukuthi iphutha libe kilo sithiyeni ukube sikhuluma ngabantu sibisela nemuva sikhuluma egugrawund wegugrawundi uvele kumi kulenga kukhona siyakwazi lokho sikulindile asoze kwaphonga uphutha nje mahlayana asiyeni phambili kathesi madoda ngiyabonga ngala mazwi
sabazi omuhle siyabonga umnyaka omutsha linjani hayi siyabonga umnyaka omutsha ka-2023 siyaphila sonke siyabonga siphila inkosi sasigcinile bengicela upawula lami kulo baba lowo ngiphendele lo baba lowo owumanayo lo uthi izanu izafana nje le lokhu zima sozikwanisa ukubusa cha into ekhuluma uyawumana baba ayikho le nto le awuyekela abantu beke bezama okunyokutha awula bufakazi lento ekhulumayo laba abantu akazi beke bephathilise yikela abantu bezama okutha abantu behlupheka 40 years besembusweni akula nto e-right ekhona inhlupheko yodwa abantu sebabalekela izweni bagcwele ngaphandleni ngapha bayizigebenga babulala abantu besenzile ukuqhubeka bebusa awuyekele ukuwumanela abantu ma kuwukuthi ngowe-MRP awuzama ukufokasa ku-MRP ngiyabonga msakazi
ama-studio seven amahle mpingelele abantu bakomthakazi bonke lapha abakhona lapha ngizathanda nje ukuphawula ngale ndoda le ehlala ikhuluma ngebhinga le ukuthi khona izinto ziyenzakala ezinhle khona thina siziboni bhawami uyabona kuthiwa Mr. Lunga asho lunga kuthiwa umusaka ya musaka sorry Mr. Musaka lo uthi yena imigwaqo isilungisiwe izinto eziningi sezilungisiwe abantu abaziboni ngabona utsho ebhinga mfowethu kuhlukanisa ibhinga lezi ndawo yabona hamba kathesi emgoqweni lo usuka elokhuzeni e-ten of le efolosi inyama endlovu rod uzuzwedi etsholotsho uyabona uzobona ungakwesitshela izinto esingazizwayo ndoda uyabona ekuseni so uqale amanga umnyaka uqala kati linjani ukusiqambela amanga ekuseni la
ye studio seven linjani studio seven hayi ingene njani emnyakeni omutsha abasakazi bethu hayi sithemba lingene kahle kakhulu emnyakeni omutsha hayi lathi sizingenele kahle nje emnyakeni omutsha sithi happy new year hayi siyabonga izindaba studio seven siyabonga kakhulu sithi ngali hlale libambe kanjalo mpela siyabonga yana mhlawumbe othanda ukuphawula ngezombusazwe wakithi njengoba nje sesilanda ukhetho nje kathesi hayi laphana kusuze kube lotshintsho lapha utshintsho soze lube khona ezimbabwe lapha namasihlazi yathini hayi utshintsho soze lube khona ngoba ungakhangela iphathi lelethi funa ukukhipha izanu layile strategy sezanu p f so ukuthi ungakhipha enye izanu enkulu ufake izanu encane hayi ivela kusuze kube lotshintsho kakhulu ngapha emhlulweni wamandebeleni ngapha kusuze kube lotshintsho ngoba ungakhangela laphana o-vice president owesitiringi wesindebeleni kuzanu kunjalo ku-3C kunjalo so utshintsho luzaba ngapha bantu bemandebeleni konaphana utshintsho soze lube khona into engalicebisana ukuthi nje izibambelelane kweni iphathi i-MRP mthwakazi hayi lapho ngemba utshintsho lungaba khona ngoba lizakwanisa ukuthi lani lizimele ezigabeni zenu lilungisele kokulihluphayo lizimele u-MP ongwenu ukhansila engwenu ma sithi utitsha usishonenintoa wakati mfuni, ikoku MP, ikansila ya mkipu ya puma, ikoku teacher usi ndeweleni. Kuhonke manesi, nesipolisi ni honki kutu, kube ngabantu be mtuagaz. Ye, ngapanje kwa doko haji za salaskana, salaskasi, ye, siyaba njilo, siyaba njilo, ume filu kupa njilo kukura, akusu kupele la bane Zimbabwe. As long as NPF le triku si, zama istache si, awse, se 1979 grand plani, le kwa triple S, A, triple C, siyawong.
Sanbona, jimantu wa kiti linjani, mezindao. Siyabona woke, sakalili zonu lakiti. Uga kumanje, abantu la wafe sanu pifo banza wanyo. Uchi wenga manje, sukulimakandu ule sekundize mu 3, etwa. Kote incha kai 7, kote ina ule sekundize mu 3. Shonge nga sifunde na, nga zazi. Uonga kula kai yazi yo evi ni wani. Mtuwa yazi yo jivu ule alabantu kupili. Ule sekundize mu 3, kote incha kai 7. Mpilo ba anencha ule batili. Inchi ngeza mtunu kakuru kulu uchi wenga. Kakuru, kakuru, kakuru. Ende sekundize zazi vile kumile kukati abantu wenge ni sekundi. Mtu kuti yena. Abe kote yonki ndao. Ende nchi susu kutu kafundanga. Kaya zi kutulo wa mtu wa. Aiko tisusu kutu kumletu eze kilisu. Isusu sisi kwele kakuru. Incha kai sebezi. Choni puzu chwala. Sebezi vitune vekana. Vitone zi mtoza bantu. Yengi kele kutu msebezi ka uko. Koto wako kubu na wala koko. Bambi msebezi na tabuji. Kati why be selfish wanga kaba tuweza kukifu. Why be selfish nga lengi ila lengi. Sebe kukila ba pume siku jeni man. Habana nga itola. Bakukile ba peli ila bantu.
Lonke bantu bayitha kahle maZimbabwe umnyaka omutsha zihlobo zami lonke ungakhathalakeli ukuthi umbani umbenjani hhayi siyabonga wonke okubi lo kuhle esikuzwayo hhayi kuhle shem nje okungumnyaka okuya ekhethweni okukhuluma angeke kusize ndawo ukusola angeke kusize ndawo but okungasiza abantu ngu-X ivoti lakho kuphela yini lizosiza angicabangi ukuthi kuchaywa kwabantu kube betshaywa izano kungabatshintsha ukuthi igcine ivotele izano hhayi so if bengarobhanga ekhethweni ungabonakala abantu bevotele izano kutsho ukuthi bayithanda avotela abantu bevotele isisisi kutsho ukuthi bayithanda abona abantu bevotele isaphu kutsho ukuthi bayithanda but okungeke kumangaze ukuthi mhlawumbe ubone amaqembu afana nayo isisisi kumbe MRP ekhula ngoba alabalandeli abancane so into elandelwa kakhulu ngabantu abatsha into ele-development yadevelopha kakhulu but la alandelwa ngabantu abadala singabona sehla kuphela angeke kusimangaze futhi ngoba abantu abadala liyakwazi ukuthi sihamba liziphongoka abatsha kodwa liye besanda yikho ongawenza amaqembu nala ephakama hhayi ozabe winile kumbe ozabe ikhampani kahle uzowina kodwa hhayi sibafisela ukuthi isebenze kahle kuphela ukuthuthukisa izwe lakithi into futhi engancedi izwe lakithi ukuthi singabandlululani ngomhlobo yikho kungeke kusize ndawo esikubonileyo kusenzakala e-South Africa khona yikho okufanelayo ukuthi laba ababusi bakithi balandela khona lanxa i-South Africa layo kodwa isebesigabeni ukuthi ubuhlobo buzangenelela kodwa-ke ukubusa kwabo kube ngconywana sonke lesi sikhathi laba-president amathathu adlulileyo abuse ngcono kulalo khona okwamanje ngiyabonga
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga ebandla lama-Republicans adabukene phakathi ngesikhathi sokhetho lokudinga usomlomo wedalele the House okubangele ukuthi ofuna lesi sikhundla umnumzana Kevin McCarthy engasitholi. Kwenziwe ukhetho kathathu uMcCarthy elokhu esehluleka ukuthola amavoti eneleyo ukuthi abe ngusomlomo. Lolu khetho luzaqhubeka lamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usebize amalunga ekomiti yedalele parliamente ukuzohluza ngesiphangiphangi umbiko wokuhlelwa kwezigaba zokuvotela idelimitation ukuze kufakwe ilanga lokuvota. Abaculi sebesole kakhulu imbiko ethi kule mizamo yokuthi umhlabeleli weZim Dancehall uWinky D avinjwe ukwenza amagigi njalo ingoma zakhe zingavunyelwa emsakazweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.